Ukhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama cooperatives ama associations ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangalelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphazanyiswa ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza. Ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akuleli ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizimisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilaba abakunhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club, kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha, amakampani achiyechiyeneyo.
Laba bazathola leyo mali bazabe bethola malini?
Laba abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3000. Sithi ke labo lamakampani abo na formally registered yibo abazathola ke imali efikisa yona i-5000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangelamanye ama-requirements, for example, i-company registration, okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza ngokusemthethweni. Labo bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha, ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi esemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi thina abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokhu ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabengela. Kodwa into ezahlupha kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalisile kusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social warfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni. Bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni. Kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela imisebenzi. Kodwa singakhangelesisa futhi laba bona laba abaphathiswa babuye bazihlanganisa, babuye babumba yona inhlanganiso zabo, kuba lula ukuthi baphathiseke kuhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha, ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yona esithi wona ama-entrepreneurial skills, bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo. Ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo, abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile. Loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile. Kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi siselisise le mali na